Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili kunhlangula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyathayela ihlombe iZimbabwe yona ethi isebuzimeni iyazama layo ukuthi incede ama-refugees layo iwaxotshe ibanika lokho ekwenelisayo. Isikhalazo sami sokuthi i-United Nations High Commissioner for Refugees imele ithole lokho okufanele ithole.
Ele Zimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga leziphepheli ilabongwa ngabogatsha lwe-United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli.
Lokho kwenzelwe ukubana ibandla lanelise ukudevelopha ubukhokheli, ngoba ubukhokheli abudevelophi uma kulokhu kuhlezi umuntu oyedwa evale isikhexe lesana esisodwa. So ke yiwo umbono obuye uvela kumkhokheli.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga edale laleli bandla elimqoka ele-National Executive Council kanye lawedale labaphathi ntambo bakhe ele-Shadow Cabinet. Elezimbabwe lithi selilungele ukuphatheka kuhlelo lwezokuthengiselana ezwekazi le-Africa ole-African Continental Free Trade Area. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Zimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla labongwa ngabogatsha lwe-United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli lanxa libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Taking a Step with Refugees. Kuviga umeviska mam.
Usuku lwanamhla lwamhlaka 20 Nhlangula lusuku olwabekwa eceleni ngabenhlanganiso yemanyano wamazwe omhlaba ukunanza ukuqakatheka kokulondolozwa kweziphepheli emhlabeni jikelele olwe World Refugee Day. Okhokhela uhlangothi lwe-UNHCR eZimbabwe unkosikazi Mongeli Makau ulandisa ngomlando wokunakekela iziphepheli lapho zithe zangena elizweni.
We do not have a lot of money to be able to support them, but together with
Gasilayo imali yokubasekela kodwa siqhuba inhlelo ezehlukeneyo ngokusebenzisana lohulumende okufana lokuthi uhulumende wenza banelise ukuthola imfundo yeprimary lesecondary. Abanye babo sebesanelisa ukutholiswa imfundo yaphezulu okubalisa ukuya ezikolo zemfundo yaphezulu kuma university
to pursue different degrees in the public universities.
Ngenyanga unkosikazi Makau uthi elizweni kungena iziphepheli eziphakathi kwekhulu kusiya kukhulu lengxenye 100 to 150, iningi labo kungabavela emazweni agoqela iDemocratic Republic of Congo, DRC, Burundi, Rwanda namanye. Bengekho asebethe babuyiselwa emazweni lapho bedabuka khona abaza kuleli. Unkosikazi Makau ethi lalabo obekumele baphindiselwe ekhaya bevela kwele Botswana lokhu bengakazi njengoba kukhona okusalungisiswayo. Abe-UNHCR bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuhlonipha abazephephela njengoba abanye babo kungabaphatha imisebenzi eqakathekileyo ukuthuthukisa elizwe. Kuthi labo abazophephela bakhuthazwa ukuhlonipha imithetho yelizwe. Okusekelwa ngabeZimbabwe ogoqela umnumzana Chikoko Selemani isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare.
Siyathayela ihlombe iZimbabwe yona ethi isebuzimeni iyazama layo ukuthi incede ama-refugees layo iwaxotshe ibanika lokho ekwenelisayo. Isikhalazo sami sokuthi i-United Nations High Commissioner for Refugees imele ithole lokho okufanele ithole ukwenzela ukuthi bekwazi ukusebenza ngamandla.
Kwagcizelelwa ngesinye njalo isakhamuzi eHarare umnumzana James Baloyi.
Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi abantu bahlalisane behloniphana kungelani ukuthi ngabobani abaselizweni.
Ubaloyi uthi kuqakathekile ukuphatha kuhle abakwamanye amazwe njengoba kwela kusasa kungaziwa uzadinga lawe ukuphephela kwelabo ilizwe umumo usubalungele.
Imizamo kahulumende iba mfitshane nxa sokusiba endabeni zemali. Njengoba lani lisazi ilizwe alimanga kahle, isimo se-economy sibi kabi. Kodwa monani yindlela eqondileyo ukuthi sibe siyamukela izizalwane zaphandle, ngoba lathi silazo izizalwane zethu ezingama-refugee kwamanye amazwe.
Abe-UNHCR bathi bazinkulungwane ezingamachumi edlula amabili iziphepheli zakwamanye amazwe eziseZimbabwe. Iningi lazo zihlala enkambeni yeziphepheli eyeTongo Gara Camp, kuthi abalutshwana yibo asebehlala emadolobheni. Kuleli nani abayisilinganiso phose amachumi ayisithupha ekhulwini 57% ngabesilisa, enye ingxenye kungabesifazane labantwana. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, lumsakazo ubungakatholi impendulo kumibuzo ebithunyelwe kuziphathamandla zikahulumende phezu kohlelo lokunakekelwa kweziphepheli eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sekhethe amalunga edale lalelibandla elimqoka eleNational Executive Council kanye lawedale labaphathi ntambo bakhe eleShadow Cabinet, agoqela oncintise kukhetho lwanyakenye ezimele uNkosazana Fadzai Mahere, yena ophiwe isikhundla sokuba ngunobhala ogatsha lwezemfundo. Umeli weWange Central edale lePhalamende umnumzana Daniel Mologele nguye oseyisikhulumeli sebandla, njalo umsekeli wakhe ngumnumzana Luke Tamborinyoka. UChamisa wazise njalo namuhla ukuthi sebethule umthetho omutsha ofakela umholi webandla leli umgoqo okulikhokhela okweminyaka elitshumi kuphela abe esededela abanye. Wothe umthetho lo kumele uphathe njalo amalunga edale lePhalamende kanye lamakhansila eMDC. Kodwa ibandla lisazokhulumisana ngalinguquko. Sexoxelo meli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Lokho kwenzelwe ukubana ibandla lanelise ukudevelopa ubukhokheli, ngoba ubukhokheli abudevelophi uma kulokhu kuhlezi umuntu oyedwa evale isikhexe lesana esisodwa. So ke yiwo umbono obuye uvela kumkhokheli, but uthe ekhuluma ngakho khona lokho ke wasefanisa ukuthi hayi, mina ngifuna ukulithengisela ukuthi hayi, ubukhokheli kayisikho ukuthi wena wedwa ungafuna ukuthi kube lomunye umuntu njalo ongakhokhelela. Ngifuna ukulitshengisela ukuthi hayi, ngifuna ukuthi ngibuse nje kuleli bandla okwesikhatshana sona leso esendingeneyo, noma ngingakabi lixegu, ngingakaluphali, kodwa-ke besokusiba-ke ukuthi hayi, bese ngisiyophumula bese kungena abanye. Ngiyabe sesemncane, ngiyabe ngingosakhulayo, but still ngoba ngiyabe ngihlezi isikhathi esifika iminyaka elithumi ngingumkhokheleli webandla, kuyabe kuqakathekile ukuthi hayi, ngakungene-ke ama-ideas afresh, ngakungena abanye. Kuthe sitsho njalo-ke wasefanisa ukuthi khona lokho yena okukhangelela ukuthi nxa kuyikuthi ibandla lingakuvuma kabuyehle kuyefika nakubo-MP kanye nakubo-councela. So-ke yinto esikhona esibekwe phezu kwetafula osokufuza ukuthi-ke abantu behlale phansi bediscuse ngayo, bese bebonisana-ke ukuthi bayibona njani, ibekwe ngayiphi indlela, and then bese siqhubekela phambili.
Kodwa ubona livumelana yini njengamalunga edale lePhalamende njengebandla ukuthi lani libe khona okwamathema amabili kuphela, emveni kwalokho lidedela abanye?
Angeke ngakhulumela abanye Nkomo, ngoba mina ngiyindoda ezimele ngingedwa. Yebo, sisonke ngaphakathina kwebandla, but imbono yethu noma phakathina kwebandla kwakhona iyachiyana. So ke ivekiwe leyo ndaba yaba phezulu kwetafula, indaba sokufuza ukuthi ikhulunyiswane ngayo. Imbono yonke isuke ngaphakathina kwebandla, yikho siyi-Democratic Party. Sifuna ukuthi sizwe imbono yabantu bonke.
Umnumzana Prince Dube Kosipanda ngumeli wePinga North etalele parliamente njalo ulilunga leMDC sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
EZimbabwe lithi selilungele ukuphatheka kuhlelo lwezokuthengiselana ezwekazi le-Africa olwe-African Continental Free Trade Area. Lolu hlelo luhlose ukubunjwa komkambo owodwa ukuthengiselana phakathi kwamazwe ase-Africa ozakwenza kube lula ukuthengiselana ngokukhululekileyo kungela mithelo eqanse kakhulu. Kubika intathelizi indaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuphume emhlanganweni weNational Forum on African Continental Free Trade Area oqale izolo waphela namhlanje eHarare. Umhlangano lo ungene iziphathamandla zikahulumende kanye lezenhlanganiso ezigoqela o-United Nations Economic Commission on Africa, UNECA, African Union Commission, AUC, lezinye becebisana labo somabhizimusi belizweni ngendlela zokuqhutshwa kuhle kohlelo lokuthengiselana lolu olwe-ACFTA. Impumela yomhlangano lo izabhalwa ibe lugwalo oluzaqondisa eZimbabwe ngokuqhutshwa kohlelo lolu. Uhlelo lwe-ACFTA lusungulwe mhlaka 13 Nkwenkwezi kodwa iZimbabwe ibingakaluqalisi. Unobhala uhlangothi lezokuthengiselana namanye amazwe umnumzana James Manzou uthe iZimbabwe ilungiselele ukuvula amasango kwezamabhizimusi labase-Afrika abanikeza amathuba amabhizimusi akuleli ukuthi lawo athengisele kuzwekazi le-Afrika ngokukhululeka.
Zimbabwe believes that the opportunities that
iZimbabwe ikholwa ukuthi amathuba anikezwa yi-Continental Free Trade Area kuZimbabwe lezwekazi le-Afrika jikelele manengi okwedlula inkinga ezikhona kulolu hlelo. Ngakho-ke sesilungiselele ukuphatheka kulolu hlelo njengelunga.
I-CFTA ikhangelele ukuthi izamanyisa abantu abedlula amabhiliyoni 1.2 bilion abe-Afrika emkambo munye kudale imisebenzi yokuthengiselana elesisindo sama-trillion phose ayisikhombisa ama-dollar 6.7 trillion US dollars ngomnyaka ka-2030. Owake wakhokhela inhlanganiso emela amafekitali eye-Confederation of Zimbabwe Industries CZI uNumzana Sifelani Jabangwe uthe okuqakathekileyo ukuthi ilizwe lilungisise umnotho walo kuqala.
Okwakhathesi sisazama ukulungisisa inotho yelizwe lethu. Ngakho-ke ekukhulumisaneni labanye sicele ukuphiwa isikhathi sokuthi siqale silungisise inkinga esibhekane lazo. Lokhu kutsho ukuthi kufanele silungisise inotho yethu kuqala, okuyikho esikwenzayo ukwenzela ukuthi esikhathini esilandelayo sibe sesilungiselele bese singena kulelu hlelo.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zikhathazeke kakhulu ngesimo esikhona elizweni esingaphazamisa amankampani amaningi. Lokhu zithi kulakho ukuthi kuphethe ngokugcwala kwempahla yakamanye amazwe ezekwa ze-Afrika elizweni kugcine kusenza amakampani akuleli ebhidlike. Umnumzana Pascal Madiri oyingcweti kwezenotho uthi owakhathesi amakampani eZimbabwe ayehluleka ukulungisa impahla enela uZulu weZimbabwe ngoba iningi lawo lilokhu lisebenzisa imitshina esigugile.
Ngokubona kwami i-Continental Free Trade Area leyi abafuna ukuyisungula leyi amboni ukuthi izasebenza ngoba iZimbabwe yona ayila i-industry eyokuthi ingakwanisa okunjani ukuthengisa amanye amazwe impahla ezivela eziyabe zilungiswe lapha elizweni.
Kodwa umnumzana Brian Kiwane oyintatheli izindaba uthi isimo sombusazwe laso silakho ukuxotsha labo abayabe befuna ukuthenga lokuthengiselana labeZimbabwe.
Singakhangela indaba zombusazwe singabona ukuthi ama-human rights lapha eZimbabwe ayelokhu abuswa, abantu bebotshwa, abantu bechaywa, bafakwa ezitolongweni. Konke lokhu kuzabe kuzayenza ukuthi into ze-international trade zingahambi kahle.
Ingcwethi zokuthengiselana zithi ezinye zezinkinga okumele zilungisiswe ngezigoqela ukuqondiswa kwemithetho ekhona elizweni ethelisa labo abafisa ukuzothengisela khona. Abanye bathi kulusizi ukuthi uhulumende seqalise ukuqondisa leyo mthetho kathesi ngesikhathi amanye amazwe eseqedile ukwenza lokho emalungiselweni okuqala kuhlelo lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Go live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwelanga lesiphephele emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Tumelani text message kumbe i WhatsApp kunombolo ezithi 0012046503 18 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngemva kwelanga elilodwa idale lesenethi lakwele Mexico livote livumelana ukungena kusivumelwano sokuthengiselana phakathi kwalo iCanada leMelika, inhloko kahulumende yakwele Canada uJustin Trudeau uhle wabonakala esigodlweni sikamongameli Donald Trump namhlanje bekulumisana ngalesi sivumelwano. Namuhla amazwe omhlaba amanyana ekunanzeni ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo eziphepheli ele World Refugee Day. Esigodlweni seMelika iWashington DC, inhlanganiso ye-One Journey imanyene lezinye ziqoqe imicimbi yokwethula izindaba ezibhadelane leziphepheli ngenyanga yonke kanhlangula. Uhulumende weMelika uthi eZimbabwe kumele lijezise amasosha lamapolisa aphatheka ekubulaweni kwabantu kudlakela olwalandela ukhetho nyakenye kanye lalonyaka ngozibandlela. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe ase-Afrika, umnumzana Thibo Negi, uhlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kwele Mozambique izolo, waqonqosela ukuthi nxa uhulumende weZimbabwe ezimisele mpela ukudlelana kuhle leMelika, kumele ajezise abezomvikela laba njalo alethe inguquko edingakalayo kwezombusazwe kanye lakwezenotho. Ababili laba bahlangane emhlanganweni we-US Africa Business Summit oqhutshelwe eMaputo ngenjongo yokujulisa ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwe-Afrika leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Amagama la akhulunywe ngabe-America ngamagama aqatha njalo aliqiniso kumele bona laba amasotsha babotshwe, lanxa amasotsha lawo esebotshiwe kumele sazi kuleli lizwe ukuthi amasotsha imisebenzi yonke abayenzayo beyayenza bethunyiwe. Lo mathuma laye kangene egudwini ngoba wathuma abantu amasotsha ukuthi ayibulala abantu, and amasotsha umsebenzi wawo ngokubulala awasuke ugcine ukuthula.
Nansi indaba babugawule.
Ye nyamuzwa udadewethu makumalo sibili, kodwa ke into enhlanje ukuthi ngitsho ubaba omnankagwa umongameli wabumba i-commission liyana ukuthi icubungule ngokuthi kade kuyini okwayenzakalayo, ngoba wakubeka sobala ukuthi into liyana eyenzakeleyo kala lwazi ngayo kayisuye othe amasotsha kaphuma ayekwenza khonokwana akwenzayo emgwaqweni loba ngubani nje wakwenzayo. Kodwa-ke okwaba yikho ukuthi wathina hhayi ncono kubunje i-commission ibe yiyevezayo ukuthi kanti vele kuna kuhambe njani. Ngakho i-commission yena yaba khona kwenziwa okwayenziwayo, i-commission yayiqhuba umsebenzi wayo, i-commission kaMonkland yazi senza ama-recommendations ayo. So ukuthi pebise lapha lalaphana ngineqiniso kukhona ama-recommendations abekwa yi-commission engifisa njalo ukuthi ngeqiniso uhulumende uzagcwalisa ukuthi wakhuluma konke la nge-compensation abantu bemele compensate bayenzweni yonke into. Yebo phela umama lo lokuzeni we-America okhulumileyo ukuthi yena kumele kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu lakho lakho kuwumbono wabo labo indlela ababona ngayo, kodwa singazi ukuthi uhulumende yena uzavumelana lakho yini khonoko kumbe hayi. Kodwa-ke mboya le commission yayibekile ukuthi kumele kwenziweni ngemva kokuthi sokutholakela ukuthi ngobani abalomlando wokudutshulwa kwabantu labana abafaya engozini liyana ngemva kokhetho.
Uyamuzwa ubaba uGawule lapha makhumalo uthi hayi njengokukhuluma kweMelika kuyalungisiswa konke okukhulunywa yiMelika khonoko.
I-commission le yabuya lenzeni, ubani osebotshiwe, latshelani uZulu, laba abalahlekela izihlobo, abanye sebelezilonda, abanye sebeyiziguga. Leyo compensate akhuluma ngayo kukompensate bani? Thina esikutshoyo silandele iMelika ethi yona laba bantu kababotshwe. Lokhu ukuthi i-commission azikusebenzi ngoba ubufakazi bukhona. I-commission ifunakala lapho kungela ubufakazi bukhona, lapho phongukhulunywa nje incetshana indlebe ukhulunywa amanga, lawa ngalowo manga kulobufakazi obugcweleyo obungadingi inyanga.
Baba Gawule, kunengi kwezombusazwe la kwezokhetho lapha, abantu abanengi abathi kumele kulungisiswe, kuyini okulehlulayo ukuthi lenze kanjalo?
Ngibona ngani ubaba umnankagwa ukhethe ukuthi ukhetho olube khona lolwana sesikhuluma sinje nje, sikhuluma nje nyango lodadewethu makhumalo ukhona usedalele ephalamende nje ngenxa yokuthi ukhetho lwayenziwa. Ukhetho kwakuqala olukhululekileyo, ukhetho olukhona phakathi kwelizwe leli olwangcoliswa nje yikho khonokwana ukudutshulwa kwabantu ekuqineni, kodwa ukhetho ezoludlulile. Kodwa into engani iyangihlupha nje ngamazwe anyabo America sibili, ngiyazwisisa ngiyabalalela, kodwa ngiyakhangela ngesikhathi sedlulayo esekukurawuni. Ngiloko mbuyela khona pana ukuthi kwafa abantu abaningi kakhulu ngesikhathi sekukurawuni. Umgabe babemgadisa inqola yamabhiza ngale khona ngale Britain ngasesikhathi abantu kubulawa abantu ngapha ekukurawuni. Kanti khonapho ngesikhathi seneso kwakusifani izinyamazana kumbe kwakusifa abantu. Kodwa-ke indaba bekhetha
futhi Gawule akeliyekele ukuthi thina endlini yethu sitshayana sodwa sise siqede ukubulalana. Felicity lina ye kwamanye amazwe kunje, asikhulumi ngamanye amazwe la, sikhuluma ngeZimbabwe ukuthi ilina njengezanu PF lo mnankagwa wenu labulala abantu after election. I-election salitshela thina njengebandla le-MDC ukuthi la ntshontsha ukhetho. Njengoba litshontshile ukhetho, thina umnankagwa kasimthathi njengopresident ngoba wantshontsha. Njengoba kunjalo, asihlanganiseni amakhanda kwenziwe ukukhumisana umlota. Hathi umlota wenu lo owe-Burial Society eliwenza labo makhuphe lo, aso-Burial Society iZimbabwe. IZimbabwe lilizwe likaZulu okumele sikangele ukuthi khona wonke umuntu ilungelo lakhe liyahlonitshwa. So isicelo sami ngesokuthi ake liyekele ukuthatha amakhanda liwafake echebechebeni lenze ngazana kula nto eyenzakalayo, lina likwazi ukuthi liyona bese liqala abanye abantu abangelani nokubulawa kwabantu. Ekudutshuleni kwabantu baseZimbabwe iMelika yayingaphi? Yeyadubulayo. Ekuswelakeleni kamanzi amanzi yiMelika evala amanzi. ukuswelakala amagesi yimeli ke evala amagesi, ukuswelakala imithi ezibhedlela yimeli, kunenge elikwenzayo esikutshoyo akeliyekele i-Burial Society yenu yamasela. Siyehlanganisa amakhanda labantu abanqobayo kukhetho njengebandla le-MDC saphuma le 2.6 million votes lantshontsha lini ukhetho.
Ah, kuyiqibe baba uGawule.
Ngiyakuzwa dadethu Makhumalo, kodwa ke Makhumalo siyadingana sonke nje. Okubi ukuthi abantu bangaphandle bese sitshibe bese yilwa ababuya bezositshele kokwenza ukuthi senze sithi mbona ngani siyadingana sonke dadewethu. Yiko kule indawo yena liyana asibuyeni sonkeni sihlanganeni khonapho nonke lawo makhuphe obabalayo sibe nindawonye silungiseni ilizwe leli ngoba ngelethu sonke. Akula munye olelizwe leli kwedlula omunye olingelakho kwedlula omunye, sonke siyalingana. Kodwa singazilungisela thina udubo lwethu. Ngiyalizwisa udubo nxasilalo njengelizwe kudingeka sihlale phansi lulungise. Yiko akuvumayo kunokumongameli kakhethi.
Umnumzana Belief Gawule ngoebandla elibusayo elezanu PF obexoxa ecingweni endawonye lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Awu buthele kancane wemzulu ehenkipi papalaza. 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 Bemalu Hey, look, and the jala.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. EleZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leziphepheli ele-World Refugee Day namuhla. Labonga ngabogatsha lwe-United Nations High Commission for Refugees ngokuqhubeka lisamukela iziphepheli lanxa libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho. Aye kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo matukanduna bafuphatila.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.